Baku VOA Ndebele.
Alingali chona njani zilugandaba. Olamugela emsakazweni we Studio 7. Siyaxolisa. Lingali vuka njani emsakazweni we Studio 7. Olwesithathu mhla ka 5 Nhlolanja 2020. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Donald Trump wele Melika izolo wethule umbiko wakhe wesimo sesizwe encoma imisebenzi kahulumende wakhe.
Madam Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, the First Lady of the United States.
Abaphila lesimo sejwabu elingena ilanga ele ese albinism bathi ayikho inguquko empilweni yabo. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho welizwe, inani labaphuma elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza liya liqansa.
Amanzi ungani amanzi agcwele idaka, uzama ukuthi uklina amanzi avelelo daka. So mbona ngami nxa singantshintsha nje sibone umbeni iphathi, sibone ukuthi engxenye ibingenza ngcono ngoba amboni ukuthi lokhana kuyalungiseka lokuya.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump izolo wethule umbiko ophathelane lesimo selizwe lakuso wakhe. Uzulu weMelika sephila ngcono ngoba esesungule imisebenzi eminingi ebangele ukwehla kobuyanga. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7.
Njengehlala yenza uMongameli Trump wethule umbiko wakhe phambi kwamalunga edale lePhalamende eleCongress lapho obekulabanye abahloniphekayo ekade benxusiwe. UTrump uqale ngokuzincoma esithi eminyakeni emithathu esembusweni usevuselele umnotho wahlenga labantu abaningi phakathi kobuyanga njalo wasungula imisebenzi athi yayidilizwe nguhulumende kamongameli Barack Obama.
3 years ago we launched the Great American Comeback. Tonight I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is
rising. Emithathu edluleyo sasungula inhlelo zokuvuselela ilizwe lethu. Namhla ngizelethulela impumela. Imisebenzi iyanda, imiholo yabantu iyakhuphuka. Ubuyanga buyehla, ubugebengu labo buyehla njalo. Ilizwe lethu selihlonitshwa njengakudala.
America's enemies are on the run.
UMongameli Trump wengeze wathi inani labansundu kanye labohlobo lwesi-Hispanic elingasebenziyo eMelika selehlile ngesilinganiso esikhulu ngenxa yenhlelo zikahulumende wakhe. Ekhuluma ngezempilakahle, uMongameli Trump uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka elwela ukuthi uZulu afinyelele inhlelo zokwelatshwa ngembadalo ephansi. Ucele njalo amalunga edale lePhalamende ukuthi ethule umthetho oyehlisa intengo yamaphilisi ngoba edula kakhulu.
I'm calling for bipartisan legislation that achieves the goal of dramatically lowering prescription drug prices.
Ngikhuthaza amalunga edale lePhalamende ukuthi aphume lomthetho oza kwehlisa intengo yamaphilisi. Liwulethe kimi ngiwusayine ngokuphangisa. Elokhe ekudaba lwezempilakahle, uTrump uthembise izizalwane zeMelika ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukwenqabela igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abaphose bafike amakhulu amahlanu kwele China. Bakhona abahlaselwe ligciwane leli eMelika abalaliswe ezibhedlela. Umnumzana Trump wengeze wathi uhulumende wakhe ulenjongo yokuqeda njalo igciwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV eMelika phakathi kweminyaka elithumi elandelayo. Umongameli Trump usole njalo abantu abangena kwele Melika ngaphandle komthetho esithi abanye babo yizigebengu ezidala amacala agoqela ukubulala. Ngokunjalo uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka eqinisa imithetho elawula ukungena kwabo kuza eMelika okugoqela ukwakha umduli emhlubulweni welizwe ongcelelane leMexico.
Just 29 days ago, a criminal alien freed by the sanctuary city of New York was charged with the brutal rape and murder of a 92-year-old woman.
Kusukwana ezedluleyo kulesigebengu esasikhululwe lidolobho leNew York esabotshwa setheswa icala lokudlwengula lokubulala ugogo oleminyaka engu-92. Waqala wabotshelwa elinye njalo icala wasekhululwa. Asisoze sikuvumele lokho. Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika ababukele umbiko kamongameli Trump. Omunye wabo ngumnumzana Gary Twala Jackson, yena ohlala edolobheni leTexas. Sibuze uTwala ukuthi ubone njani umbiko kaTrump.
Uze wanikeza izibonelo yezigameko ezimbi ezenziwa ngabantu bokuza ngapha, kodwa akazange wawuvula ngamanyala ayenziwa ngabantu balapha abazalwe bakhulela lapha kwele America. Sikhuluma nje ngalezi sibonelo, idolobha nje leDallas kuphela amalanga amabili amathathu adlulileyo bayedlula abantu abahlanu, abantu asebebulewe ngodlame olwenziwa ngabantu balapha abantu bokuza.
Uthembise njalo ukufaka imali enengi emakolishini lasemanyuvesi abantu abamnyama ukuze bathole imfundo ephezulu bapase. Ubona lokhu kumtholela usekelo yini abantwini abamnyama kuyiwa nje kukhetho ekupheleni komnyaka?
Cha, angikubone lokhu kumtholela abantu.
Omunye njalo obebukele ngumnumzana Dan Moyo, yena ocubungula ezombusazwe.
Ubekampena, ubekhulumela ibhesi yakhe ezincomo ukuthi usenze umsebenzi omangalisayo ukudlula umsebenzi wenziwa ngo-Obama labanye nabanye amaprezidenti asemandulo asilakuwo. So ya isibonile ukuthi hayi ngempela kukhona kodwa obekungamnandanga ngoba sibone uma efika uNancy Pelosi ezama ukumchawula wavele wabheka eceleni ngazange afise lokuthi amchawule. So kuyakhombisa ukuthi hayi akubanga kahle phakathi kwabo bobabili.
Kudaba lwe-immigration, uTrump uthe uzaqhubeka evimba abokuza. Ungathini ngalokho?
Vele into yakhe maye campaigna uTrump sambona even ngo-2006 uqala ngokuhlasela ama-immigrants.
Eseqedile ukwethula amazwi akhe uTrump abebandla eliphikisayo elamademokrasi labo bethule umbiko wabo bephikisa akukhulumileyo. Oyethulela umbiko usiba lukhulu wesabelo seMichigan unkosikazi Gretchen Whitmer uthe lanxa umongameli Trump esithi uhulumende wakhe usungule imisebenzi, baningi abantu abadubekayo eMelika abangelayo leyo misebenzi. UTrump kazange akhulume lutho ngezwekazi le-Afrika. Kazange njalo alulokothe udaba lokuthonisiswa kwakhe ngamacala agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazo weMelika kanye lelokuvimba isandla sedalele Congress ngesikhathi liphenya leli cala. Idale leCongress likhangelelwe ukwethula isinqomo limgeza uTrump namuhla ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe lama-Republicans, bona abale ukuthi kuvizwe abafakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
The Voice of America, VOA.
Abaphila lesimo sejwabu elingena ilanga ese-albinism bathi ayikho inguquko empilweni yabo ngoba nanku iningi labo lilokhu lisehluleka ukufinyelela ukuthenga amafutha okumele bawasebenzise ngenxa yomnotho ongahambi kahle. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosazana Kwenlisa Mshonga okhokhela inhlanganiso yabaphila nalesi simo sejwabu Alive Albinism Initiative uthi noma sibele minyaka leminyaka belwela amalungelo abaphila le-albinism isimo lokhu esizifananela nje lalapha ebesikhona iminyaka emine kumbe emihlanu edlulileyo osokufaka impilakahle yabo engozini.
It's so sad to know that each month or in every 2 months we are losing a person with albinism because of skin cancer. Because they didn't know how to protect their skin, because they didn't know where to go.
Inyanga inyanga inyumbe phakathi kwenyanga ezimbili silahlekelwa ngumuntu ole albinism ngenxa yesifo semvukuzane iskin cancer ngoba bengazi ukuzivikela izilonda zize zikhule.
Uthi abantu abaphila le-albinism banamafutha abamele behlale belawo bewasebenzisa ukuzivikela kumalangabi awelanga esiyisona isitha esikhulu ngaphandle kokukhangelelwa phansi nguZulu. Unkosazana Kamuchirai Uzande ophila nalesi sifo uthi inkinga yokuthi amafutha akhona sibili kodwa intengo yawo kayifinyelelwa ngabanengi.
Mafutha acho ari kuti dhurira, tikada kutarisa mari kuisa kuma 300 and something. Of which kabodro kacho kanenge kare 100 kana 150 mils hakatokwane kupedza mwedzi wese.
Amafuta akona ayadula sibili. Ungakhangela amafuta la abiza i $300 kusiya phezulu okuyimbodlela okungacholutho. Pho umuntu osemaphandleni angakwenelisa na?
Umnumzana Petro Kamocha olwela amalungelo abale albinism eloba izingwalo uthi lasemizini ehleli abantu abanengi kulodubo lokubandlululwa kwabantu abale albinism okuyinto okumele iphele. Uthi impendulo kunkinga zabo kungaba yikusekelwa ukuba baziphathise baziphilise benelisa ukuzigcina bezithengelana lawo mafutha.
Inye chisho changu nokutarisira kwacho kuti vaya vanobatanidzwa kube vanhu vanotsvagirwa like ma self-help project.
Kuyadingakala ukuthi abantu abanje baphathiswe ngendlela engenza bazinakekele ikakhulu ama self-help projects ngoba bengabantu abenelisa ukuzisebenzela.
Asenelisanga ukubamba umphathi ntambo obona ngezokunakekelwa kwabantu kodwa uhulumende uthi usekulolongeni umthetho ovumeza ukuba amafutha adingakalayo ngabantu abaphila le-albinism enelise ukungena elizweni kungela mbadalo yomthelo wejuti ukuze intengo yayo ibengenganeno lapho isingena ke ethengiswa emavinkilini athengiswa imithi amafamasini. Inhlolisiso esanda kwenziwa itshengisa ukuthi phakathi kwabantwana abazinkulungwane ezine ezikolo eZimbabwe oyedwa utholakala ele albinism njalo leli nani lengezelela singena emaphandleni. Ngimele iStudio 7 Harare nguMark Peter Ntambe.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lithi umphathi ntambo wezempilakahle udokotela uBhadaha Moyo ubuzisisiwe ngamalunga edalela ephalamende ukuthi ilizwe lizimisele na ukuzivikela ekumemethekeni kwegcikwane le-coronavirus kwavela ukuthi alila lemitshina yokuhlola. Unkosikazi Mary Chiwenga ulandula icala letheswayo elokutshaya usisi olinda abantwana bomkakhe uConstantino Chiwenga okwabangela ukuthi avalelwe esitokisini ngempelasonto. UMary Chiwenga kumaphepha okucela ithuba lokuhlawula i-bail uthi wayengeke enelise ukutshaya untombazana lo ngoba izandla zakhe zivuvukile njalo zibuhlungu. Amagcwetha athi untombazana lo othiwa nguDelight Munyoro walaywa nguChiwenga ukuthi aqambe amanga okuthi watshaywa umhlathi nguMary waze waxega amazinyo. Okwamanje ke silalele amazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp.
lava bantu asebehluphile lapha kumthwakazi abahamba bebulala abantu uma bebathola bedlala ingoma zendolwane. Yiwo amashurugu akhona la athunywa ngumnangagwa kwenziwa ngaboma. Venze ngathi abazi ukuthi kwenzakalani, kuyibo abathuma abantu ukuthi abahle beqalele manje bethusela abantu kusiyafika ku-2023 elections kungala order, maybe kugcine kungavotwanga, babanikeza izikhali. Babhedala abantu bezanu p f babulala ilizwe ngaba bayatshontsha izimpuphu kathi vele kwenzakalani. O-America bathuleleni bengangeneli bencedisa abantu, khuphi idoti zabantu leli.
Hhayi, mina igama ngifaya slithi ngikhulumani lapha e-South Africa. Udubo olukhona ngalaba badala ababusayo bazitshela ukuthi bona yibo vele kumele balungisele imuli zabo le kusasa lezihlobo zabo. Laba abanye abangazange balimpi sizinja vele abasibali. So hhayi, kungazelani sizebe sitobha amathambo nawa njengoba vele sesabulawa kudala, sikhathile ngalo mbuzo.
Sawubonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Ngithanda ukukhuluma nesifindi se-Youth League ye-ZANU-P F ukwazi ukuqamba abantu abayibona aba-corrupt eZimbabwe. Lokhu kuliqiniso ukuthi izwe lakithi libulawa i-corruption not ama-sanctions. Yeah, lokho behlala bekutsho. Noma nje kungaba labantu abasolayo ukuthi konke lokho abakutshoyo kunabantu ababasebenzisayo, kodwa eqinisweni into abayikhuluma yinto ebona nguye wonke umuntu. Ngitsho nesalukazi esisemakhaya esingazange sangena nesikolo siyakwazi lokho. Ngibuye kule ndaba yesibili, e-constitutional court i-expose i-Africa njenge-region ukuthi njenge-continent ngokwazi ukuthi i-Africa mihla yonke ihlalethe ama-election a-free and fair wona ejontshiwe. Kukhona lakithi beza nje bathi ama-election we-free and fair, bengazange babhekisisa izinto eziningi. Siyabonga kukho konke ngoba namanje kuwo wonke ama-election azolandela lethemba i-SADC, African Union namanye ama-organization azaqala akhangelisise abone ukuthi i-result ekhulunywa ngayo ephumileyo yiyo iyahambisana nalokho.
Kubonga basakazi be-Studio 7. Mina ngithanda ukubonga mani indlela ukhetho olusingathwe ngayo i-Constitutional Court yaseMalawi. Ngiyazibuza ukuthi kodwa ngade kuseZimbabwe amaqubaquba emali lawa abethenjiswa amajaji eMalawi ubusuku lemini, kambe ngabe kuseZimbabwe angithi ngabantu bathenjiswe bephila amajaji athatha amaqubaquba amadola lawa bafake ezambeni zabo. Siyabonga kuma-judges eMalawi ukulida by example. Kukati laba ama-observers abafana abantu ababeseZimbabwe babeZimbabwe kunye nabe-South Africa abagijima bafika bathi ukhetho it was free and fair, kodwa amajaji akwalile ade ekhethweni tipeks ayikazisebenzi. Angazi ukuthi sifundo bani esizafundwa ngomalaba lezikimu zakhe ebhentshini abalihleliyo abala into abayibonayo ukuthi ukhetho lwadliwa, kodwa bona bafika bathi proof is not enough, ukhetho kalidliwanga. Le yinto isuke isizisa ubuhlungu. Siyabonga ebantwini beMalawi, sibonge kunye lamasosha eMalawi abemela abantu, kati amasosha eZimbabwe wona against labantu asaphotha ababusi abayibo abasezikhundleni, kodwa amasosha eMalawi asaphotha uZulu asazi, kodwa kubuhlungu okwenziwe eZimbabwe.
Sawubonani ku-Studio 7, hhayi ngiyajabula lami ukuthi ngingene ehlelweni ka-Studio 7. Hhayi gama umelusi ngasetsholotsho kwesikhenti. Hhayi, nginto esiqala ngayo umnankago. Umnankago lo wachitha abadala bakhithe igugurawundi yakhe lokebhizi etshela abantu amanga. Kathi abantu bakhitha bafunda nini ukuthi beyekele ukuthi besaphotane lezanu izanu yaqhetha ogogo bethu labobaba bethu namanje lokhu ibambelele ngopha esihlalweni. Hayi, ngiyahambi kakhulu, ngiyabonga. Abona nendlala ezingaka ngenxa yabo la bantu bezanu yona kawulo ezibi ziyafisa ukuthi nabo siyakubona amehlo straight.
Sanibonani ku-Studio 7, nigama elizwe lami uNdodana Ndlovu ngokuhlala nilapha eGoli enkaya eGonya, yikho lapho engizalwa khona. Mina into engiphatha kabi ikakhulu ngasakazi kwami indaba yalesi esivele kakhulu lokho esikuzwayo, lokho esikuzwa lapha ku-Studio 7 ukuthi napha laba ke-youth isiveza ukuthi kukhona kunabantu abangamachizi phakathi kwabo, ngathi abantu abenza i-corruption ezinye izindlela abantu abatsho abatshontshela uZulu, abatshontshela umphakathi imali bezenze umathanda bowesomnotho. UZanu-PF akula kuthi kuthiwa mhlawumbe umuntu oyedwa owesa umnotho. UZanu-PF abantu abawesa umnotho yibo bonke bona abana bakuzanu nothi ukuthi kuna la abayi-5 lokhuyana nje siyazi ukuthi ukhona omunye owakhuluma athi kunkhona lokhuyana kufana nokuthi kunkhona umuntu ethi kunkhona athi kunkhona yibona labana abantu abawesa umnotho kuzanu. Abantu abawesa umnotho bafuna kuzanu izanu yonke iphelele. Lokhuyana sokwezinye indlela zokucatshisa nje izinto ukuthi kunkhona kube ngathi kuthiwa izanu isizama ukuqeda i-corruption. Ayikho into eyenziwayo laphana nje izinto nje ezizama ukuthi kubulawa abantu ingqondo. Kanti abantu sebehlakaniphile manje sebayayibona izanu kubi bayo ukuthi vele sobuzisekile ngazama ukuthi izama ukulungisisa yena nto eyilungisisayo ayikho nje.
Labo ke yibo abalaleli bethu abasithumele incwadi ze WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa ukuthi lizenze zibe mfitshane indaba zenu ukuze senelise ukufaka zonke. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwelemelika. Inani lezalwane zeZimbabwe eziphuma elizweni zisiyadinga amadlelo aluhlaza liyalicansa. Emahofisini kaMsitheli abedlula phose ingxenye yesigidi abadinga amapasipoti bathiwa bayawaswela. Kuthi lapho kugadwa khona amabhasi asuka elizweni emaningi kakhulu njalo endaweni zakhona kuyanyakazela. Sixoxe lo suku Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika oke wavakatshela eZimbabwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bengisekhaya uDisemba loJanuwari. Hayi, izinto ekhaya zimi kubi kakhulu. Zimi kubi, imali iwile. And abantu abaningi sebesebenzisa ama US dollar and ukuthi uyitshintshe from ibondi vele kunzima ngoba irate yakhona iphezulu kakhulu emntwini ohlala ekhaya. Siyawubona thina esivele diaspora kungcono ngoba siyabe siyithwele i-foreign currency kodwa lakho lathi kade kusisinda kakhulu nxa sukhangela ama rate akhona. So akunzima kakhulu okwala even lezitolo. Sokukhweziwe ama price akhona nxa uthenga ngecash versus uthenga ngeeco cash. So kungani bafuna icash kakhulu but discourage eco cash. So uzabona ukuthi into engxenye yabi 10 pond ngecash kodwa i 40 pond ngeeco cash.
Sizwa ukuthi abaningi abantu asebesuka elizweni ngenxa yomumo. Wena ubona ngani ba kuyasala kunjani nxa ukhangele wena ngokubona kwakho owakubonayo?
Mina ngokubona kwami lokhu yami kukhatshana ukuntshintsha. Kukhatshana ukuntshintsha kakhulu ukuthi abantu kangibasoli nxa bebaleka ngoba lathi sinje sihlale diaspora sibalekile ngesikhathi esingekakwani ukuthi sisuke. So abantu bengazinceda bengasuka ngoba impilo yakhona vele nxa uzathenga ikhabiji nge-30 bondi anjeyabona uyayithatha ngaphi umuntu. Kuthi abezikolo abanye abantwana sebehlezi phansi ngoba izikol fees abazikwanisi. Indawo yonke sebefuna i-foreign currency uyayithatha nga.
Manje labana ababesithi bona bengabuyela ekhaya njengoba sokulo hulumende omutsha ubona ungani kuzayenzakala yini khona?
Amboni ngoba eqinisweni uhulumende omutsha uyenza izinto zaba worse than omdala lwa. So uyenze kwaba worse vele sokuwesi vele akula order. Into yakhona ivele kayidiscribeki vele lokuthi ungathi umumo wakhona unjani ngoba uvele umi kubi kakhulu. Mina ngathi sesibuyela ku-2008 nxa umumo lwana ka-2008 wawasi wona lwa kungani sokunjalo.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kube ngcono?
Mina amanga mabi mbona engani ngxenye nxa singatshintsha uhulumende ngoba lokhuyana kufana ukuthi namanzi asavele wavele wathatha amanzi ungani amanzi agcwele udaka uzama ukuthi uklina amanzi avelelo daka. So mbona ngani nxa singatshintsha nje sibone umbeni party sibone ukuthi engxenye ibengenza ngcono ngoba amboni ukuthi lokhuyana kuyalungiseka lokhuya noma kungatshintshwa ngiparty u-president wethu athi step down kuthatha omunye sibone ukuthi omunye engxenye engaklina engaklina ilizwe leliyana libe ngcono.
Lo ke ngusuku unqube isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Indiana. J. Fritz ehamba ke lo Msizi K besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa iyalenda. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe sidibane ngesikhathi sika 7:30 ntambama. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo.